Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 Nkwekwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nabenzethetha umntwana wesikolo, nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiya luya likagijinyiswana yiCity Council lamapolice, baxoshanzana lamavendors kuma pavement. Lami ngigcine sengibuyela emuva ngoba iTear gas selibambe yonke indawo vele sokumhlophe.
Kuqhamuka ingxabanxoza eHarare ngemva kokuba amapholisa aweZRP emanyene lakamanisipala exotshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare.
Ye, into esivumeleyo njengebandla, okay, sithi akaphume at the same time. Ukuphuma kwawo sinanzelela ukuthi kulezinto i-rule of law omele lathi sizilungise labo futhi banjani. Ya.
Abo manyano wezinkonzo awe Zimbabwe Council of Churches abahlangane edolobheni lakoBulawayo lamhlanje lapho abaphumele inkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. I-Commission yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamathumi amabili esitabelweni seKwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kabili ekhethweni lwayizolo oluphakathi kokubalwa kwamavoti sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukuqhamuka ingxabanxoza enzikini yedolobho leHarare lamhlanje lapho amapholisa aweZRP emanyene lakamanisipala exotshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kwagcina kuphoselwa amatshe lentuthu ehitshayo yeTear gas. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxokozela lokufuthelana phakathi kwabaphila ngokuthengisa lamapholisa lokhu kubika kugcine kubangela ukuthi amapholisa agcine esejikijela umphakathi ngentuthu ephandlayo yama-tear gas okusabalalise abantu bagcwala yonke indawo. Umzalo wehlangabeza umntana ke ku-4th Street ubezonde okwamagama esithi kakudingwe ezinye indlela zokukhipha abaphila ngokuthengisa endaweni abangamalanga ababekizo kulokuphosela intuthu ephandlayo ebantwini.
Mina bengisiyathetha umntwana wesikolo, nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiya luya likagijinyiswana yiCity Council lamapolice, baxoshanzana lamavendors kuma pavement. Lami ngigcine sengibuyela emuva ngoba iTear gas selibambe yonke indawo vele sokumhlophe. Kodwa into engiyizibuza yona inye kuphela ukuthi kanti vele yona iCity Council ngiyeke ilungisane lamavendors ayo ingalimazanga ngisho umuntu, ngoba phela khathesi njengoba ukhangele amehlo abuhlungu asevuvukile. Ngabe kade ngihamba lo mntwana khona kangikhulumi, ngabe ulimele umbe ngawufile.
Egcizelela kulokhu umongikazi uNkosazana Theresa Nkomo uveze ukudana okukhulu ngokusetshenziswa kwama-tear gas emphakathini.
Indaba ye-tear gas leya imphathe kuhle ngikutshela. Sengize ngiyesaba lokungena etown ngenxa yokuthi uyabo ungakwazi ukuthi i-tear gas yakhona izaqalisa nini ukujikwa. I-tear gas ngeyani vele? Khani umuntu othengisayo ubhaliwe ukuthi lo uyathengisa lo kathengisa. Anilamonti i-tear gas yona le sokuyindlela yokusipanisha njengoZulu.
Umnumzana Tobias omunye wabaphila ngokuthengisa ulandise okubehleleyo kusehlakalo esiqale emini.
Awusogijima okuncane lokhu. Amaphoyisa lawo yabo labanye akade bekulabanye kade begqoma i-informal, labanye kade begqoka impahla zabo. Asosithe sibabona yabo, sabuthi into zethu sabe sisima yabo ukuthi khona sibone ukuthi kanti vele kwenzakala. Then bathe bethi bayasixoshanisa sayala. Abanye baqala ukulidobha amatshe yabo, athi bengemva kuthi baqala ukudobha amatshe baqala ukujikijela. So lathi vele sasihlangene lakhona abantu. So khonabo yikuhle kwaqala khona vele yonke inyakanyaka yabo.
UNkosazana Theresa uphinde wabala ukuqalisa udaba lwempila kahle sithi intuthu ephandlayo ilokubulala labo abanezifo eziphathelane lokuphefumula ngakho ke akumelwanga isetshenziswe.
Kambe yangenani layo njani wona ukuvele usebenza ungunesi ukwazi ukuthi umuntu kakumelanga uphefumule umoya ongcolileyo? Abane-asma abantu bazaphila njani? So uhulumende iyake kwenza ide yini ama-health implications lawazi abantu bazagula?
Umnumzana Tobias ubuye wathi kuyaziswa ubuhlungu ukuthi loba nje imisebenzi ingatholakali kakwazi ukuthi uhulumende ufuna baphile njani. Ukulwisana phakathi kwabathengisayo lamapholisa sokulesikhathi kusenzakala njalo amapholisa asebenzisa udlame le ntuthu ephandlayo ukuze avimbe abathengisayo ukuthi bangathengisi. Imizamo yokuthi sikhulume lesikhulumeli samapholisa yehlule, kodwa amapholisa esikhulume lawo ale ukutsho amabizo abo aveze ukuba umsebenzi wabo usinzima ngoba abantu bengafuni ukusuka ezitaladeni zedolobho leHarare. Kolunye udaba, isigodlo seMelika namhlanje sibe nemfundiso kuntatheli zindaba ekade ijonge ukuqeda udubo lwendaba zamanga esazakala ngokuthi i-fake news. Intatheli zindaba ezifunde ngalolu daba ziveze injabulo enkulu zisithi zizazama ngendlela zonke ukwengeza ithemba uZulu alalo kuzo ekwethuleni kwembiko lezindaba ezimqotho. Ngimele isitudio 7 seHarare, nginguGibson Bebe.
Commission yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamathumi amabili esabelweni seKwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kavili ekhethweni lwayizolo. Abantu laba babikwa bengabanye abacatshangelwa ukuthi besule i-ink efakwa emunweni njengophawu lokwenqabela ukuvota kanenginengi. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikomishini yezokhetho ithi ngemva kokukhalaza kwamabandla abencintisa kulolu khetho ngokwesuleka lula kwe-inki ebigcotshwa sebevotile, iqale ukuhlula incwadi zilamagama abavote endaweni abangabhalisanga kuzo, okuyikho kwenze kwabojwa abangamathumi amabili laba. Isiphathamandla salikomishini uMnumzana Simon Mabolo uthi okwamanje likomishini siphakathi kokudinga inkampani ezahlolisisa wonke amaphepha alamagama alabo abavotela endaweni abangabhalisanga kuzo bese kuhlolwa ukuthi abaphindanga bavota yini kulezo ndawo abebebhalise kuzo.
The commission at the moment can't tell you.
Ikomishini okwamanje ayenelisi ukutsho ukuthi bangaki abantu abavote kabili. Leli nani lizatholakala sokusetshenziswa ubungcithi besayensi okuyikho esesiphakathi kwakho okwamanje.
And that's what we are implementing at the moment.
Ngokutsho komthetho obanjwe sephula imithetho yokhetho ulakho ukugwetshwa iminyaka elithumi esejele. Ubugqili lobu sekubangele kwesabela ukuthi impumela yokhetho ezakwethulwa izabe ilokuqilibezela. Kodwa kuningi labeZimbabwe lithi kuhle ukuthi ikomishini isiphakathi ukulandelela labo abebeqilibezela. Unobhala jikelele lebandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lo banje bekusola kakhulu ukuqilibezela ekhethweni, lokhu akufani lalokhu ababakubone kusenzakala eZimbabwe.
Umahluko oyenzakala phakathi kwe-IEC, Independent Electoral Commission yeSouth Africa, leZimbabwe Electoral Commission, yokuthi ama-political parties mba amabandla angenele ukhetho lapha eSouth Africa balethemba lokuthi i-IEC iyanelisa ukuthi ixazulule izinto abazisolayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu.
Iyenziwe ngabantu nje abayizigebenga abathanda ukumosha igama. La i-IEC mayithi khona ikhona babophile kusho ukuthi ikhomba ukuthi beyenza umsebenzi oqondile. BeZimbabwe kusuka kube yinto ehlelwe yi-ZEC kunye ne-government ngoba i-government yiyo ekhontrola i-ZEC. Ngakho ke le nto mpela ihlukile kakhulu kulaseZimbabwe. Lapha ukhetho luhambe kahle, was transparent and clear.
UMnumzana Lebani Nkomazana yena uthi kuyaziwa e-Afrika jikelele ukuthi ikomishini yezokhetho kwele South Africa yenza umsebenzi oncomekayo kakhulu.
Ngeke sithi singakuqathanisa le corruption, inkohlakalo enkulu kakhulu esinokuyibona emazweni e-Afrika afana nabo-DRC labo-Zimbabwe lapho ukuqilibezelwa khona, ikakhulu amaqembu abusayo ukubana behlale embusweni bengaphumi. bincedisane lama commissions okhetho ukubana kube yibo abaphumelelayo.
Ingcithi zezombusazwe zithi uzadingeka lixwayisiswe ngokuphangisa lolu daba ngoba kungenzeka lwenze impumelelo yokhetho ingamukeleki kwabanye. Kodwa ke ezinye ingcithi zithi le yinto engalungiseka ungaphazamisi impumelelo yokhetho. Kusenjalo oqhubekela phambili ukubalwa kwamavoti kwela South Africa. Impumela ingxenye yamavoti wonke atholakeleyo itshengisa ukuthi ibandla le-African National Congress ANC likhokhela ngesilinganiso esedlula amachumi amahlanu ekhulwini 56.6%, lilandelwa ngele-Democratic Alliance nge-23.4%, kuthi i-Economic Freedom Fighters ibe ngesithathu nge-9.3%. Kukhangelele ukuthi impumela yokhetho lonke yethulwe ngomgqibelo. Studio 7 Johannesburg, Wales, South Africa, New Benedict and Chapo.
Live talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngesinqumo somthethwandaba we High Court esithi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mudzuri kabakhethwanga ngemfanelo ngumuyi uMorgan Tsvangirai ngakho ke konke abakwenzayo kukho ekhethweni emthethweni yaxolisa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukutshengisela ukuqhubekela phambili kwele Sudan kujonge ukuguqula isimo sombusazwe abantu besithi abafuni umbuso webutho bafuna wentando kaZulu. URobert Yagulanyi, umculi waseUganda olilunga njalo ledale lephalamende owaziwa ngegama lokuthi Bobby Wine, uchaya ngenduku phansi esithi uzaqhubeka esebenzisa umculo ukusola umbuso wocuku kamongameli Yoweri Museveni. Isinqumo somthethwandaba we High Court esethulwe emthethwandaba izolo esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kayisuye umkhokheli webandla leMDC ngokusemthethweni sesidale ukufuthelana phakathi kwaleli bandla. Lokhu kubangelwa imbiko kankosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDCT eyokuthi usethumele umlayezelo onobhala jikelele webandla leMDC umnumzana Douglas Monzora esithi ufuna bekhulumisane ngokuthi siqutshwe njani isinqumo somthethwandaba lesi. Umthethwandaba wathi kumele kwenziwe umhlangano okukhetha inkokheli i Congress kungakedluli inyanga eyodwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Government yabo isilama events amaningi asayenzakalayo phambi kwayo osokwenza ukuthi i-timing ye-government yesimo esesifuso kathesi wenze i-judgment le ingathi kayimanga kuyo. Okuthi ngayi-judgment eyayenziwa ngesikhathi indaba leyi ifika e-court, ngombono wami ngibona ingathi yayizaba relevant at that time ngoba really okwakukhona abantu babekhala nge-issue yokuthi kambe i-constitution ye-MDC yona vele iyayisithini ngokuthi ukungena kukamongameli uThamisa ekuphatheni i-MDC at that time. And abantu basebedisekile ukuthi abanye bethi i-constitution ithi, abanye bethi i-constitution ithi. Okwasekungumsebenzi we-court manje njengabantu abafundele umsebenzi wonalowo ukuthi bethumele esitemination eyiye eyayisithi o-right phakathi kwalaba ababephikisana ngokuthatha over kombuso we-MDC ngoba. So at that time yayizasixazululela indaba yethu kuhle ukuthi nje wonke upheli kucaca ukuthi ngithamisa kumbe ngikhuphe owaye-right yini khona uThamisa vele wayengene ngoku-right yini ungu vice president wethu kuphi ayikhala ngayo.
Ye nanto udaba mnumzana Jirotsa, wena ungathini ngalokho vele okwakuvele kuyindikimba yodaba lona lolu eyokuthi umnumzana Chamisa kakhethwa ngakuhle, ungathini wena kho?
Ngiyavumelana lo lomfo wethu lapho ufuzwayo nxa ekhuluma ngendaba ye-timing, i-timing yangkhona iyasolisa. Kodwa mina bengifuna ukuthi sibuyele ngemuva sikhangele ukuthi sikhathi ubaba uTsvangirai ebeka umnumzana Chamisa lomnumzana uMzuri eba promoter ebanika izikhundla zoba ngu-vice president, bakhona abafana ababevele besebenza lo Douglas Monzora abahamba emthethwandaba bekhonona besithi no lokho akulunganga. Into eyayenzakala yikuthi indaba yabo yalahlwa i-high court. So kuyamangalisa namhlanje nxa yona i-high court isikhuluma isithi no ukukhethwa kukaChamisa kwababa uChamisa nokukhethwa kwababa uMzuri akuhambisanga ngendlela, ngoba phela kulesikhiwa esithi sona stare decisis et non quita movere, esho ukuthi indaba esezahlelwa yi-high court kazimelanga ukuthi sinjani yona i-high court iphambuke. So ngibona ngayi lapho vele kube lokuphambanisa.
Ye nanto ke udaba mnumzana Fuzwayo, uthini wena ngalokhu okukhulunywe ngumnumzana Chirota?
Uthirosa ule point abuya la. I think indaba le icomplicated ebuthini ayisaceli kuhle igadini. Futhi on which specific issue abadada kuyo. Abantu sesigijima ngoba kulama-issues amaningi asefikile e-high court. Sesigijima sikhangele amanye ama-issues are not directly related to the judgment ephume kathesi. I-judgment ephume kathesi nge-question akhona okuyana eyafakwa i-question yokuthi vele uMzuri lo Chamisa babe ngene njani. Constitution GMPC, which is constitution ICT, or Fawawa. We also look for the problem with Nasis Yana, Tangela Tinone, in Lavan Vez, Kona Pagat to MPC, in Yavatas Mondora, we are Tigera Pagat. Of course, not Kangela who took a Pagat to MPC. She is only Santa, we are really Santa from Mondora Pagat, Bomozora, Uwea, Hinda before. Banana nezenezes fumagungu futakmen. Uti Congress akumelanga ihlale sibe uhlale extraordinary phela ama structures ka 2014 and so on izinto uMzuri akazikhulumisa before. So usuka kudayilute i-issue uChamisa noMzuri bafakwe ngendlela eyiyo. I remember very well waba nomsindo lama complaints, ama contributions, ama critics amaningi ku-social media laku-mainstream media. Abantu bekhuluma ngayo indaba nale kufakwa kwama-vice president kanti vele sebefakwe njalo.
Nanto ke udaba mnumzana Chirota, uChamisa lo Mzuri bangena okungekho emthethweni, kungakuliqiniso yini kono?
Lokho alisilo qinisa, ngoba umthetho ukubeka kwawo ku-MDC basebenzisa umthetho othiwa yi-ratification. Usithi bani ukuthi naku i-National Council ingayenza ilokhu zemisinqumo esingekho ku-constitution kuyabe kuzamelelwa i-Congress ukuthi ilungise leyo ndaba, angithi. So ngingathi ukuthi into yayenzwa lapha yikuthi bona laba abahambisa indaba emthethwandaba abasebethuthisa indaba yabo ukuthi kufakwe isinqumo i-Congress ingakabi khona, ngoba phela nxa kulephutha kutho ukuthi i-Congress iyabiza njani izagcwalisa.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirowodza, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Abomanyano wezinkonzo abeZimbabwe Council of Churches bahlangane edolobheni lakoBulawayo lamhlanje, lapho abaphume lenkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. uhulumende laye bamkhuthaze ukuba alondoloze ukuthula njalo enze yonke inguquko ukuze imithetho ehambelana lesisekelo sombuso ibe khona. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Inkokheli zamabandla enkonzo ezikumanyano oweZimbabwe Council of Churches bezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya isimo esiselizweni kunye lenhlupho ezibhekane lozulu. Umfundisi uLazarus Khanye obemele abe Evangelical Fellowship of Zimbabwe obesemhlanganweni lo upha imibono yakhe ngezijeziso lezi.
Njengebandla sibona ukuthi kulezinto eziningi ezingahambiyo kuhle, kungaba economy kumbe ukuhlalisana kwabantu konke lokhu, kodwa abantu bafisa kakhulu ukuthi izinto zonke zilungiswe. Sonke sifisa kakhulu ukuthi siphile kuhle, sibe le mali esandleni, abantwana bethu bathole umsebenzi, esikolo kube lemfundo, esibhedlela zethu kube lemithi, konke lokhu angithi abantu bafisa lokhu. Njenge-church, yes, siyabakhuthaza abantu ukuthi okay bakwenze konke ngokuthula. Asifisi ukuthi abantu bachayane babulalane kube lomsinto, no, thina asifundisi lokhu angithi. Into enkulu ukuthi kube lokuthula, sikhulumisane, sixolelane, sikhulekelane, siqhube phambili.
Inkokheli zamabandla ziphinde zakhala kakhulu ngesimo esibi sezombusazwe lokumamanzonzo kwezomnotho okuphathwe ngu-Archbishop Alex Thomas.
Into esivumele njengebandla, okay, sithi akaphume at the same time, ukuphuma kwawo sinanzelela ukuthi kulezi zinto i-rule of law omele lathi sizilungise labo futhi banjani. Aziphume lezi zinto at the same time, let us respect ngoba i-rule of law iyadingakala phakathi kwethu.
Umhlangano wamabandla ezokholo uqale izolo kobulawayo eLard City Hall waphela lamhlanje. Izolo amabandla la abehlaziya isimo samabandla la ezweni kuthi lamhlanje baphatha kabanzi ngesimo sezombusazwe elizweni. Abomanyano weZimbabwe Council of Churches bavumelene njalo ukuba bazaqhubekela phambili bekhulekela isizwe kanye lokudinga ukukhulumisana phakathi kwawo lamabandla ezombusazwe ukuze kube lokuthula ezweni. Umhlangano lo wenziwe phansi kwendikimba ethi The State of the Church for the Sake of the Nation ejonge ukuletha ukuthula ezweni. Umhlangano lo ungenwe ngabe Zimbabwe Head of Christian Denominations, iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iUnion of Development for Apostolic Churches in Zimbabwe, labe Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Wayeyisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Meshack Velaphi njalo engumlweli wenkululeko otshone ngeviki edluleyo ubikiwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre eHarare, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athe umuyi wayengumlweli wenkululeko oyezimisele ukuqeda umbuso wabamhlophe. Umnumzana Velaphi obele minyaka engamachumi ayisithiyagalolunye i-82 ubikwa wafunda e-Egypt elungiselela impi yenkululeko njalo waqoqela ilizwe izikhali ezivela kwele Congo. Ongumphathintambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube olilunga ledale le-Politburo yebandla lezanu PF uthi umuyi wasebenza kakhulu esikhathini sempi njalo uphatheke kumalungiselelo okumbeka lamhlanje. Uthi lanxa engathwalanga umbhobho empini, umuyi wayeyinsika ngoba wenza amalungiselelo njalo wayelokhu ebotshwa nguhulumende wabamhlophe ngeminyaka yabo 1960 waze wakhululwa ilizwe selithole uzibuse. Asizweni ingxoxo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 lomnumzana Chinga Dube.
Kwakuyisikhathi sokulungiselela leso, wabuya kulwa njani ibalithwana lembhobho yakhona njengokusenzwa ukuthi yayingekho wawuziyadinga khona le eCongo ngokuthi ngokuqili uzuyizuze le mlikuthwana impi ayiphongutiwa nje ngokuthi lo mbhobhombe uwuthenge nje kumele lungiselele izube lembhobho eminingi labantu abaningi abazakuzwa insect but bona before you attack you must be 3 times stronger than the enemy you are going to attack. Yiba baqalile siziba lapho wathena ngo-1962 e-Egypt uvele ungakabile into zonke lezo ozipha zanda uqaliswa kulungiselelwa khonokho wathi eqeda khona wabuya-ke waqalisa ukuthi alungise zube izikhali ayezizuza azichaphise enyansineni zanjwa ngesitimela lapho abuye lazo azoziya ngapha kobulawayo abuyele futhi ezekhonokho ebhoda-ke lapho kumele esazi ukuthi kulabantu abangavume incedisa i-organize futhi so kuningi kakhulu akwenzayo vela.
Abanye njalo bathi uhulumende uyachiya emuva ukuthi wabotshwa ngemva kokulwela impi yenkululeko esebotshwa nguye uhulumende wabantu abamnyama.
Lokho phela sokungokunye lokho ngekukhulume lokho ngoba kwaba lesikhathi sixatshwane so ndawo intwakhona zayeziyifake kulokho ithathwa ngendlela yodwa.
Ngomunye wabanye ababangela ukuthi isivumelwano se-Unity Accord sisebenze kuhle
kakhulu wayeveleseezobhangazo ingakho-ke wancedisa kakhulu ukuthi kube le-unity bituzapho izami ukuthi kube lokuthula ngoba yina wayevelesekubonile konke lokho.
Lo-ke ngumnumzana Chinga Dube olilunga ledale le-Politburo yebandla le-ZANU-PF ubexoxa esicingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-1380 laku 15460 kHz ku shortwave.
Litonga, linambia, livenda, likalanga, ulindebele. Ingoma emnandi, ingoma kaZinja ziyamluma isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani, ke sikhangele inhloko zendaba. Kuqhamuke ingxabangxoza phakathi kwamapholisa aweZRP lakamanisipala exotshanisa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngowafast 6 Express.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.